Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Elingali fukanjani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku 7 Mabasa 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abahlali beDeep Sloot kwele South Africa bangena esidaladeni betshengisela embuthanweni obulomkhokheli wenhlanganiso ye-Operation Fudula umnumzana Hlahla Lux Mohlawuli nomholi wamapholisa umnumzana Bheki Gcwele okwethuse abeZimbabwe becabangela ukuthi impela sebedudulwa.
Akusiqiniso ukuthi lento ebisenzakala eDeep Sloot ibiyinto ye-Operation Dudula.
Kungenani nokuvinjwa ukuthi baye edalele parliamente begqoke impahla ezingumbala olithanga amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change awedalele parliamente angene ngenkani edale izolo.
Ngenxa yokuthi akula mthetho osiyalisayo phezu kokuthi senze njalo, sizaqhubekela phambili siyakhona eparliamente sigqoke impahla ezilombala onalowo olithanga.
Osakhulayo webandla le-CCC umnumzana Decent Collins Vajila usesungule uhlelo lokulwisana lobugebengu elokitshini leluveve obubikwa sekubhahile kulumango ngokupha abahlali impende zokulimukisa omakhelwane nxa umuntu ehlaselwe izigebengu.
Sinanzelela ukuthi bese kunzima kakhulu lanxa silalo uhlelo lwe-Neighborhood Watch, kodwa amasela aselwazi ukuthi Neighborhood Watch ihamba njani.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kwele South Africa bangene esidaladeni betshengisela embuthanweni obulomkhokheli wenhlanganiso ye-Operation Dudula umnumzana Nhlanhla Lux Mohlawuli lomholi wamapholisa umnumzana Bheki Gcwele okwethuse abeZimbabwe becabangela ukuthi impela sebedudulwa. Ucele ubikwa itshele kade betshengisela ukuthi yena kalandaba lokuthi isigebengu sidabuka kuphi, singaba singese South Africa kumbe kwelinye ilizwe, kodwa isigebengu isigebengu kuphela njalo kumele zibotshwe. Inkokheli yomphakathi eDeep Sloot ihoze uNhlanhla Lux isithi kayimfuni, kodwa yena uNhlanhla Lux ulandule ukuthi uze tshengisela njengomholi we-Operation Dudula, kodwa uzosekela nje abantu abatshengiselayo. Isizwe amazwi kaNhlanhla Lux ekhuluma lentatheli zindaba.
Operation Dudula is not here in Deep Sloot. The people of Deep Sloot are here. Don't forget, Deep Sloot and Soweto and Alexandra are townships of our people. I've got my own aunts that live here. So we can't just demarcate ourselves and say such things. But the leadership, when it speaks, you must listen and respect it. We are not here to operate. We are here to support.
Lawoke ngamazwi kamnumzana Nhlanhla Lux Mohlawuli, umkhokheli wenhlanganiso ye-Operation Dudula. Lokhu sikudabalunye. Sixoxe nentatheli zindaba esebenzela kwele South Africa umpolisi Ncube osichasisele ngobe kusenzakala izolo emini eDeep Sloot.
Akusiqiniso ukuthi lento ebisenzakala eDeep Sloot ibiyinto ye-Operation Dudula. Yebo, amalunga e-Operation Dudula kunye loyinkokheli yabo uNhlanhla Lux bafikile ntambama namhlanje, ngithi emini yantambama, kodwa obekusenzakala ukuthi abahlali baseDeep Sloot bebebhikisha betshisa amathaya ezitaradeni besithi bafuna amapholisa asukume enze umsebenzi wabo, ngenxa yokuthi bathi bona abantu baya bulawa mahlayana kungabi lento eyenzakalayo. So bona bebesithi amapholisa kawasukume enze umsebenzi wabo. Ngempela viki le edlulileyo kuthiwa kulabantu abangu-4 ababuleweyo eDeep Sloot. So abantu bathi le yinto esiyimvama, kungakho bebefuna ukuthi amapholisa asukume abophe laba bantu abayenza izinto ezinje ezingalezo abadala lawo macala.
Wona umumo unjani? Sizwa kuthiwa kungani akusahlaliselekanga kuhle, abantu bangani sebethwela amehlo bekhangela ukuthi kuyini okwenzakalayo ngendaba naleyo Operation Dudula. Kuyini wena okuzwayo?
Bona abantu abaphathekanga ngendaba ye-Operation Dudula ngenxa yokuthi iqale iyinto okuthiwa idinga abantu bokuza abalapha ngokungekho emthethweni, kodwa sesiyibona sebehamba bengena ezindlini zabantu beharasa abantu bengasadingi lokuthi wena ulapha ngokusemthethweni yini kumbe ulapha ngokungekho emthethweni. Kungakho abantu abanye sebengaba kulokho esithi ngesilungu yi-panic mode, ngoba abasakwazi ukuthi sokuza kwenzakalani ngenxa yokuthi sokuhlasela noma nguphi umuntu wokuza, okusekusenza ukuthi abantu besabe ukuthi kungagcina kusenzakala i-violence ye-xenophobia, kugcine sokusenzakala ukuthi abantu kugcine sokuchitheka igazi kumbe abantu balimale or abanye babe lokulahlekelwa zimpahla zabo.
Manje ngokubona kwakho umumo osoze ube mubi na ikakhulu nxa sesisiya kukhetho lwe-South Africa, asoze sibone kusiba lobudlwangudlwangu yini kumbe into edlulayo?
Esesikubona ukuthi sekuyikuphilela emathembeni, abantu sebehlalele emathembeni okuthi lokho kwesatshwayo ukuthi kungagcina kusenzakala ukuthi kube lo dlame lobudlwangudlwangu kungenzakali. Into enkulu kakhulu ukuthi amabandla ezombusazwe akhuluma ngendlela ezehlukeneyo ngali Operation Dudula. Kulabanye abanjenge Patriotic Alliance le Action SA abayiguguzelayo lento, bathi bona abantu bokuza kabaphume baphele kwele South Africa. Kube sokusithi elibusayo ele African National Congress likhanya limbaxambili. Kulabanye abathi bona iOperation Dudula iright. Kube labanye abagoqela umongameli abathi no, lento eyenzakalayo akusiyo nto eright njalo ingaphandle komthetho, kumele ukuthi iqedwe. Kodwa ngapha sibona amapolisa labe immigration behamba bebopha futhi abantu bengena emafletini bebuye beme ezitaradeni bebambe abantu bedinga amaphepha. Baningi abantu ababotshiweyo, abanye baselindela, abanye basezitokisini ngenxa yokuthi abalawo amaphepha. Kungakho kuyiwa kwezokhetho sicabangela ukuthi kungenzakala ukuthi abantu babotshwe kakhulu, kodwa sikhulekela ukuthi nxa lokhu kusenziwa ngomthetho kakube kunjalo, kungayenzakali ngezinto ezithandwa ngabantu, kungabi ludlame oluphekwa ngabantu abangela okuthiwa yi-authority yokuhamba bebuza abantu amaphepha bebabuza ukuthi bawayi bese-South Africa. Kungakho sicabangela ukuthi yebo kulamathuba ukuthi kungaba lodlame, kodwa sethemba ukuthi umthetho lawo uzoqinisa ukuthi kungabi lomuntu ohamba ebuza abantu amaphepha ngokungekho emthethweni. Kukanti amabandla anjengabo Democratic Alliance labo Economic Freedom Fighters bathi bona abahambisani lalento ye-Operation Dudula.
Umxolisi Ncube intatheli zindaba. Lokuvinjwa ukuthi baye edlali lephalamende begqoke impahla ezilombala olithanga, amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change awedale angene ngenkani izolo. Ngolwesibili usomlomo wedale umnumzana Jacob Mudenda utshele amalunga la emkhosini wokugcotshwa kwawo ukuthi engazabuya edale egqoke impahla ezilombala olithanga ngoba ziluphawu lwebandla. Unkosazana Stars Mathethebe owebandla lezanu PF ubegqoke iskava esilombala weflag yelizwe esesisazakala njengophawu lwezanu PF laye ukhuziwe ngumdenda. Kodwa izolo amalunga la awebandla le-CCC abegqoke amasudu aphelela kodwa afaka amathayi alithanga, omama belokunye okuncinyane okulithanga, kwasekuthiwa bangangeni kuleli dale. Kodwa amalunga la angene ngenkani. Sixoxe lelunga ledale lephalamende engowebandla le-CCC umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Kanti ilukuzeni yethu i-standing rules and orders yethu entsha eyiwo umthetho owiwo oyenza ukuthi khona konke okwenziwayo ephalamende kwenziwe ngaphansi nakwawo, awutsho lokuthi ilunga ledale lephalamende kufuze ligqokeni. kodwa siyakwazi ukuthi lokho kungaba nje kwaba liphutha lokuthi kabasa kufaka ngokuvele kukhona kuma standing rules and orders ayevele khona ukuthi kathesa ama standing rules and orders apho ukujintsha nje mbijana mbijana kakhulu ufuna ukwakhomodate ukuthi siforswe ukuthi silalele kumnanga kwa noma engelalo dolo kutsho so ayikhulumi lutho ngombala. So ika kukhunjiziwe ke namhla uSpeaker ukuthi hayi Speaker lawa amandla ozinika wona wena uyisidalwa somthetho. Umthetho kawutsho ukuthi lamandla ukuthi wenze khona lokho. So ikho kukhona.
Manje lina njengamalunga e-CCC lizaqhubeka ligqoka yini imbala elithanga ezigqoko lisiya edalela eParliament.
Ngenxa yokuthi akulamthetho osiyalisayo Chris ukuthi senze njalo. Siza qhubekela phambili siya khona eParliament sigqoke impahla ezilombala walolo lithanga. Khonoko kubenza ukuthi bona bathi kabasawufuni lombala ikho kwenza ukuthi siwuthande kakhulu. Usuthandeka kakhulu lombala, you know? Thina asoze sayekela amathayi mina njengami ama-neckties ngithenge 5 ka-1 ayelo kuphela. So iviki yonke ngigqoka wona kuphela nxa siye eParliament akula lutho luyangekelisa azila angila ekungathiwa khona i-regalia. So regalia ngumbala nje lwana ukuthi umbala lwana umela umbala esikholelwa kuyo kakutsho ukuthi akusafuzanga siwugqoke. So siyaqhubekela phambili siwugqoka lwana umbala.
Umnumzana Prince Dube Kosibanda ngomela isigaba seBinga North ekubandla le Citizens Coalition for Change ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Sakhulayo webandla le CCC umnumzana Distant Collins Bajila usesungule uhlelo lokulwisana lobugebengu elokitshini leluveve obubikwa sekubhahile kulumango ngokupha abahlali impembe zokulimukisana nxa umakhelwane ethe wangenelwa izigilamkhuba. Ubajila uthi impembe lezi kumele zingafiki ezandleni zabantwana ukwenzela ukuthi kungabi lomkhosi ongasiwo weqiniso. Sixoxe lobajila ukuze sizwe okuningi ngohlelo lwakhe.
Ubusela buyinto ebisibhahile kakhulu elokitshini laseluveve. Njalo lokhu kuhambelana lokuswelakala kwemsebenzi lokudubeka nje kwabasakhulayo. Njengoba kunjalo nje sinanzela ukuthi abantu besebengenelwa ezindlini kuntshontshwa ikakhulu izinto ezithengiseka masinya ezinjengempompi zamanzi, amafoni, lamakhompyutha, izinto ezinjalo nje ezithengiseka masinya yizo bekade zitshontshwa kakhulu ezinsukwini. Siyakwazi ukuthi kulayo indawo ezintshe ezakhwayo khona phela uveve ikakhulu eluveve 5 abantu bezindlu ezintsha bazidinga impompi ikho bezitshontshe kalula. Sinanzelela ukuthi bese kunzima kakhulu lanxa silalo uhlelo lwe-neighborhood watch kodwa amasela aselwazi ukuthi neighborhood watch ihamba njani yikho bese sihlaselwe kakhulu njengezakhamizi zalapha eluveve. Thina-ke sasesihlala phansi leqembu enisebenza lalo sabona ukuthi kungaba kuhle nxa singaphathisa umphakathi ngesipho sempembe esiyiso esizadala ukuthi benelise ukwethusa izigebengu nxa zizama ukungena ezindlini ebusuku.
Njengoba uphumele egcekeni ukuthi wena ungowebandla le-CCC, lokho akusoze kwenze na ukuthi ezinye izakhamizi zeluveve zingafuni ukusebenzelana lawe?
Kubo makhelwane esingene kibo namhlanje sibanikeza lezi mpembe zokuthi besebenzise, asikutholanga ukuthi kulabantu abokukhonona ukuthi kungani sizazisa ukuthi singabaliphi ibandla. Okuqakathekileyo yikuthi silwise ubusela lobo sebukhona phakathi kwesigaba sethu. Singakhangeli izindaba zamabandla kodwa-ke mina njengomuntu okhona kwezombusazwe bekuqakathekile ukuthi ngikutsho lokhu sisenzela ukuthi abantu babekwazi ukuthi ubusela lobo sebukhona nxa sizabunqoba sibunqobe sisilwa sincedisana singobani labo bani. Kwandile ukuthi thina njengobukhokheli obuhlala ezigabeni sisolwe ukuthi uyasiphatheke entweni ezihlukumeza umphakathi. Le ibe yindlela yethu yokuphatheka sizazisa ukuthi hayi abancedisayo yithi esiyibukhokheli bomphakathi esihlala lani khona lapha.
Wona amapolisa lizasebenzelana lawo yini kuhlelo lwakho lolu?
Amapolisa eluveve sisebenza lawo kuhle kakhulu. Angamanye amapolisa okuthi uyafika khona uxoxisane labo, ubike amacala, bazwisise baphenye. Kodwa siyananzela ukuthi izigebenga lezi azisoze zinqotshwe alubana umphakathi ungasukumanga lawo ukuthi uncedise umkhandlo odlalwa ngamapolisa. Amapolisa asisebenza lawo kuhle kakhulu. Okudingakalayo ukuthi umphakathi lawo ube lesandla, lokho okuthiwa yi-community policing, lokuthi umphakathi wona ngowawo wenze i-neighborhood watch, umphakathi wona ngokwawo uzinakekele kakhulu, uphatheke endaweni ezinjengalezi. Kodwa amapolisa hayi, asiboni ukuthi kukhona abangakukhangela bethu kuyabahlukumeza ngale i-initiative esesiyithethe.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Umsakazo weZDC uthi umongameli Emmerson Mnangagwa usephendukile elizweni evela kwele Mozambique, lapho asayinelane khona izivumelwano zokusebenzelana losowabo umongameli Philippe Nyusi ezine. Mnangagwa utshele intatheli zindaba ukuthi bavumelanele le Mozambique ukuthi bazasebenzelana ukwemba umoya wegas kwele Mozambique. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi usomabhizimusi we-West Nicholson ulwisane lezigebengu ezintathu kade zihlome ngombhobho, wenelisa ukubiza omakhelwane bamphathisa babamba isigebengu esisodwa. UDaut Munsaka uthi ezimbili zacela enyaweni. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Sadibonani, ngiqala ukubingelela lina basakazi be-Studio 7 bese ngizobingelela abazali bami ekhaya enkaya okhuluma uJebe. Ya, khona okuqakathekileyo ukuthi abantu bevote. Bevote kuyenza ukuthi izwe leZimbabwe lilunge. Ngoba nangobuningi abantu into esibulalayo, abantu babalekela eBotswana, abanye eSouth Africa, abanye kwamanje amazwe atshiyetshiyeneyo. Into esibulalayo sokusuke kuvote abantu abalutshwane ukuthi ngathi asihambe ekhaya ngobuningi. Abantu bevota yonke into ehluphayo iyodwa.
Sabonani ku-Studio 7 Voice of America abafakazi bonke ne-cabinet ekuyo le nhlanganiso niyanibingelela namhlanje ekuseni. Bafakazi nginenkinga lana, angazi noma inkinga yami uma ngiyethula lana emsakazweni uhulumeni or abasekeli abaphathi be-cabinet kahulumeni bangayizwa le lesikhalazo sami engikhalaza ngaso. Khona manje kulungiselelwa amavoti. Mina inkinga yami enginayo umuntu ukuthi emakayo register, inkinga enginayo yilena ukuthi unkosikazi wami wathathelwa isithupha ngoba kuthiwa uzalwa ngumuntu waseSouth Africa. So ekuthatheleni kwakhe isithupha uyovota kanjani? Bengifuna ukuthi-ke bona-ke abaphathi bangisize kulolu daba ukuthi ingaba khona yini enye indlela esingayengenziwa ukuthi naye akwazi ukuthi abe ingxenye yalo lolu khetho esiya kulo. Ngani? Ngoba ngikhuluma nje isithupha akanaso, akuna lutho alenzayo. Ngoba umuntu uyazama ukuthi ahambe yolungisa isithupha bathi makeze nonina, enonina ngumuntu owashona ngenezikhathi zama-70s usabusa u-Ian Smith. Bafuna i-death certificate ayiziyayingenziwa ngaleso sikhathi ngoba bekuyisikhathi sena. Yabona, so yilo hlupho engibhekane nalo ngoba kubuhlungu ukuthi umuntu asale engenayo i-ID. So bengicela ukuthi i-Studio 7 ingisize kulolu hlupho engibhekane nalo ukuthi ngingenze njani ukuze ngithole usizo unkosikazi wami akwazi ukuthi naye ayithole i-ID abe yingxenye yabantu abazovota ngokuhlelwa ngonyaka. Ngiyabonga.
Salibonani lonke ku-Studio 7 basakazi beZimbabwe nabalaleli Studio 7 amagunda mano mhlaba ayingalizwa ngiyakhuluma impela kodwa makuyikuthi sisola izano fanele singayivoteli kufanele singayivoteli ukuze ingabi lawo amandla alabo bonke asebeke baphatha wonaba o-MDC akulanto abayenzileyo asiyezame nabanye bonke bazenza njani ngoba ukuba loko sizama into eyodwa asuze kusincede mina kusiyangami ngibasizameni zabo asizameni zabo mpela makuyikuthi yehlulekile asizotshintsha sifake kumbe umqondi ngoba izanu le-MDC esikubonile futhi inkinga kasikathamisa nje inye iyi-one yokuthi ufuna abantu besindebeleni bebe amaphini yi-big problem yakhe nje ubona usithuthi vele like kuzanu uhlelo lwakhe so angikwazi laba abantu right angicabangi ukuthi ngabantu abangaba ngabesindebeleni ambandluli shona ambandluli indebele kodwa ngikhuluma iqiniso njengoba linjalo um asizameni zapho ingehluleka zameni umqondisi layo maye ngehluleka maningi amanye amaphathi vele so lokhu abakwenzayo aya ababothamisa vela kula muntu ongaku-understand anazo ongaboniyo akusho uthi vela sozabona nokuthi ngithubani ukhulume kanje kanje bayazazi abakhuluma emsapota kodwa since iqala iphathi kwakungcono mpela ingcono but uze bephuma uwelishman incube nabagibsonsanda ngolo kwasukule problem namangala uwelishman incube futhi masebuyile and futhi uthuli kazwakali ungatakekho shin ngibusaba ukuxotsha hayi kodwa sizameni zapho ngehluleka layo siyatshintsha sizame umqondisi engehluleka layo ingcono sibuyele kuzanu wami ngoba kuyafana mhle kodwa sizameni zapho inika i-chance yayo bese sizama-ke ngehlula sizazama umqondisi sincediseni bantu bakamqondisi kumbe be-NRP zamani ukusincedisa ingehluleka sizatshintshela kini kuyabe behlule kungehlula lakini akusho ukuthi kufanele sifile kuzanu kuyabe kubona ukuthi vele into esiyenzayo ayila way forward ngiyabonga ukukhulumayo ngu-Mike Stander from enyameni zakufitemgusa
siyalibonani basakazi abahle ekuseni namhlanje ngiyabonga basakazi bami ngiyabonga nonke indaba elizinikeza zona zimnandi ziyazwakala futhi ziyabonakala zeqiniso ngoba azidingi ukuthi uzofaka amagogorosi ukuzibona izindaba zeqiniso ngoba ziyakhuluma uzikhulumela bona bantu bakamthwakazi bantu bakobulawayo bantu basemathebeleni north mathebeleni south isikhathi esiside kakhulu sihlukunyezwa abanye abantu abacabanga ukuthi bona ba-one izimbabwe kodwa ithuba lisekhona 2023 ikhona indoda emadodeni ebe lesibindi ehamba ikhuluma itshela abantu njalo ezimisele ukuthi simele sisonke bantu basemidlezi ukuthi asike esikhetheni kawani asinandaba ukuthi kuvuka pha amaphathi kumbekula bo-CCC kumbekula bo-MDCT or kule-MDC alliance laba bantu sokuzomele sibakhiphe thina yithi amanzi ezandleni zethu kumele sibakhiphe endaweni yakithi sivoteleni i-MRP sike sibone i-MRP ukuthi izosithola isithini u-CCC kuphathe nje ayizolo leyasiyazi lokuyazi musi njalo lo mfana omncane kakhulu osoze ebusa abantu lo vele ebekhohlisa abantu nje MDC ilayo bonke abantu bala sibe 20 years bekhohlisa abantu so ake sithatheni okwakithi ka-one kuphela yikho okufuneka sikwenze manje sithatheni okwakithi faking i-MRP isimele lokhu esibona sinuthi sivikele into ezakithi sivikele izinto zethu zisezandleni zethu ka-one kuphela abantu bakithi sizobona into zonke ziyaguquka musi ngiyabonga
livuka njani balaleli be-studio 7 livuswa ngihlanhla mahlangu osebutswana e-Francis Town e-block 8 ekhaya elupane emalunku lapho engizalwa khona ngivusa umama unanhlanhla ohlala koncube kwamatshivovu ngivuse lo nkosikazi wamampofana ngivuse lawo makhelwana bami abalandelayo unkomo RJ mdala wayesenza esibhedlela esenipholu ngivuse lo malumama upholu ngwenya samthulisi oyinyanga laphana lo mza wami ujabulani ngwenya lo mdala usathulani indevula laba kumoses chuma onke nje abangaziyo abemalunga emazwideni odibe kompofu ngale ngitinyalivusa madoda linjani ngapho kunjani emasimi ntonyaka ngapho ebutswana hhayi izulu kulensuku alikho alikho sibili ilanga lithiswa okumangalisayo singazi ngapho ezimbabwe ukuthi kunjani emasimini madoda ithi ngiyabonga imihlanhla wakwamatshivovo laphana koncube
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. kwezemelika. Ele melika seliphathise ele Ukraine ngemali engamadola ayizigidi ezilikhulu $100 million ngesikhathi ingcwethi ezicubungula ngezomvikela zisithi impi yele Ukraine le Russia ilakho ukudonsa iminyaka eminingi. Amazwe ambalwa abalisa ele Melika asengezelele izijeziso zele Russia kulandela ukutholakala kwezidumbu zabantu makaza ababulawa ngesihluku kwele Ukraine. Abanye asebefakwe kuluhlu lalabo abakuzijeziso lezi babalisa amadodakazi amabili kamongameli Vladimir Putin wakwele Russia. Lanxa amasotsha akwele Russia esuke kwamanye amadolobho ayethunjiwe, kubikwa eselubhekise eningizimu yalelo lizwe lapho abaqhubeka behaza amabhomba alobukhali emizini yabantu makhaza. Sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Tifa wajabi Bango Dube.
Iya kubonakala kanjalo ngoba ukuretreat kwa iRussia esikwenza uyatshengisa ukuthi iyakhulelwa. Njalo singakhala last week upresident weRussia umnumzana uPutin waphumisa inamba kumbe ngithi inamba yaphumayo from Russia yakhomba ukuthi yatshengisa ukuthi kunamasotsha esefika 1300 aweRussia ayise. So khulukhana amasotsha anjalo azafa nge-3 weeks iRussia ilizwe lesikazi silamandla lisilwa ne-Ukraine ilizwe lesingathi liphansi. Kutsho ukuthi iRussia yikuluza khokhana okukhulu. Kona manje i-town elede sebengathi befuna ukuthi bayigombolozele. Ngathi sebe-retreat-a ngamandla okutshengisa ukuthi sokulobunzima obukhulu kakhulu ngoba sebelahlekelwe kakhulu ngoba lezi moto zabe ama-vehicles ama-machines zabo lawana abonakala amandla akhona achabalalile.
Kanti manje ngokubona kwakho kungakuhamba njani ukuthi ilizwe elinjengele Russia elilazakala ngokuthi ibutho lakhona liqeqetshile okuzinga eliphezulu kodwa nanku liyehlulwa i-Ukraine kungakwenzakalani?
Ya lokana kungaba ukuthi iRussia ikhandele phansi iUkraine ibona ngathi ilula ukuthi ngaqala nje impi namhla kusaphumila kusasa elizwe selithethe. So bayebona ngale bezitshela ukuthi hayi iwokho. Kanti ke ngoba impi lana bese lamalanga isesinesikhathi bese sibona ukuthi yabuya. So iUkraine bese izinyuselele ngoba isazi ukuthi ilwa lelizwe elilamandla. So bazinyuselele iRussia yona esadina kwaba ukuthi hayi mhlawumbe sofika sithi yaka yangasibuyela ekhaya. Bathola ukuthi haa ngale kunzima. Lazenye into esenzeke Ukraine ukuthi isuke yathatha abantu abaretireyo labantu amavolunteers abamaningi kakhulu. So indawo yonke bevele sekune army bevele silindele iRussia. So iRussia yona yahamba ilendlela yokuthi hayi sosithatha sidlule nje lapho esifika khona sihlale sokuthatha abantu abakuzange elangeni. Iyajenisa ngoba into enjalo esibone futhi senzakale ku-America. I-America yaphumisa ibaleka eshaywe ngama-Taliban ngale yacinisa i-equipment yabo ngale ama-Taliban lawo e-Afghanistan la. So into enjalana amazwe amakhulu lawo alamandla anawo yes.
Manje nxa wena ukhangele ubukhokheli bukamongameli Joe Biden wele Melika bungaqotho na okokuthi nga ngomunye umkhokheli ubengayenelisa na ukumisa impilo e-Ukraine?
Ukhokheli wakhe bu-one side ngoba yena iplan yakhe adenayo uzama ukuthi ayenze iRussia ibe weak. So ukwenza kwakhe iRussia ibe weak befuna ukuthi asebenzise inato ibe nebhesi enkulu e-Ukraine. Then ma inato senebhesi enkulu e-Ukraine sokuzakwenza ukuthi la sokulula ukuthi abe ngena laphana through NATO ngene kusuke cathi esiza kuNATO asebenzise angakusebenzisa ukuthi a-destroy iRussia. So khokhana kuyajenisa ukuthi i-America no-Biden kwabo hayi ikwenza kwabo ngoba kathesi iUkraine sekunzimeni kuyatha kuyafa abantu indaba yeNATO eyabakena khona kuNATO yayingathi izobasekela ngokugcwele kodwa ke basuke besaba ngoba bagcine bebona ukuthi iNATO nangangenela laphana isiyi-world war state ngoba ma iNATO ingenela iChina iyongena iNorth Korea izongenela futhi. So ma iChina ma ingena iNorth Korea ingena ziyabe zingena zisekele iRussia. So kungaba ubonakala omkhulu that's why abona i-America ingathi ayibonakali ukuthi ifuna ukulwa or ayifuna ukulwa ngathi yesaba ngoba laphana kuyabonakala ukuthi iRussia izaba losekelo olukhulu komanye ama-superpowers.
Umnumzana Tifa wajabi Bango Dube ngolandela ezombusazwe ubeqoqa ecingweni le-Studio 7 esebhilitane. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Abahlali be-Deep Sloot kwele-South Africa bangene ezitaladeni betshengisela ukwethusa abeZimbabwe becabangela ukuthi impela sebedudulwa.
ibandla le Citizens Coalition for Change lithi akukho emthethweni okwenziwa ngusomlomo edaleleli othi akumelanga bangene edale begqoke impahla esilombala olithanga. Siligqiba ke lapha uhlelo lodlula namhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Libe losuku oluhle.